amashophu ukuvula wona avuliwe, kodwa abantu ade bethenga kakhulu ngama-eco cash, konke le bhondi ade bethenga ngalo. Abanye besithi vele ibhondi kusuyafika u-Friday liyabe seliyi-newspaper selingasasebenzi nje. Yikade sokwenzakala abantu ade bethenga sibili ukuthi besale bengalalo ibhondi lakhona. Into ade senzakala kii.
Sizokuthokele intengo yempahla etshiyeneyo isikhuphukile, njalo le mijova akusiyethu kume njani?
Imijova eminye vele isiyi-75, enye isiyidola, eminye vele bengajovi totally. And then izinto vele besezikhuphuke kakhulu, amafuthi 2 liters ikhuphukile from $3 something yako $12, $11 somewhere there. Samende vele bezikungela kwesi sikhathi nxa ule bhondi vele ubungathenga, abanye ade vele iyali ibhondi lakhona befuna irandi.
Okunye ke nxa sikhangela isinkwa-ke kume njani khonapho?
Hayi, isinkwa lazo vele siyabheda, sithengeki vele awunye ukusithenge mdala vele sivele from dollar $50. Naloko okunye okuncancane lokhu sengobo into kade zingabo-50 cents sezingabo 75 cents, 85 cents khonapho. Vele kuyabheda la.
Konke lokhu-ke baba kuwenziwe kuyini?
Lokhu ngingazi vele kahle kubangelwa kuyinto nje. Ibhondi lakhona impela liningi. Ngakuqala kwakuqala kwakule kwakugcwele kakhulu i-ecogas. Mangare i-ecogas isilutshwane but ikheshi manje sigcwele kakhulu ebantwini. Into engokugcwala ikheshi vele hayi kohle kwaba nzima.
Pho ilizwe liya ngaphi khonapho-ke mfowethu?
Labo angisazwisisi baba vele angiyeyi ize ngizwisise ukuthi sokuhamba kanjani.
Ye, kodwa ubona ngizani kuyagcina ngani khonokho?
Kuyalunga, kuyalunga kodwa. Ukulunga kuyalunga, kungaba le mali e-right kuphela kuyalunga lokho.
Lapho ukhuluma ngemali enjani?
Amibe kungatshintsha i-currency kuphela. Kungatshintsha i-currency kungabi yibhondi. Kuyava ngcono.
Kungaba yimali enjani? Akuthi ukhulume sizwe sibili randi kumbe abantu basebenzisa idola kuphela?
Hayi, vele imali ingani ingavukisa iZimbabwe kahle kahle. Kungatholakali yesidola yayisebenzisa. Apa ezaziyisebenzisa kunothi ibhondi yesidola yele power ngoba irandi vele ingasebenza for i-short time iphinde liwe futhi cause liyakwanisa ukuwa sibili irandi vele liwe lalo futhi yabo. Okwenza kathesi liqansiswa ibhondi lena ibhondi seliphansi ngoba ngasolitshintsha kathesi ibhondi anithina vele siwoda eGoli izinto. So ngasiwoda eGoli izinto siyabe sithi singaba le mali anjo. Imali leya sesiyitshintsha sithenga amaranzi, singathenga amaranzi sesiyawodanga khonalo eGoli. But manje kathesi sokunzima ukuthi thina siyethenga amaranzi ngapha eGoli ngoba irandi lakhona liyadula kakhulu. Yinto esisenzakala nje khonapho yabo, into esinzima nje.
Ye, so wena uyathenga uthengisa impahla?
Hayi, mina kathesi ngilungisa amafoni e-counterbike.
Amafoni lapho khuluma ngomakhalekhukhwini kumbe kwethu?
Amafoni omakhalekhukhwini sesiwalungisa and then sithenga ama-space akhona. Nabo sifakela abantu into esidila ngazo kakhulu.
Kona manje uthathani? Uthatha ibhondi kwini okuthatha kona?
Vele bengithatha ibhondi, akulinye imali yathi bengithatha ibhondi.
Manje sokuhamba njani?
Ngizengithatha ibhondi manje ngigcine sengifonela lo mdala ngoba umdala ubengekho vele esakhanga mthethi hayi intela bazohamba kanje lawa sezithi hala uzafika kusaze bonti kwenzakalani.
Lile shophu khonapho-ke lo baba?
Sile shophu khona abethe mnazi.
Ngiyokulungisa omakhalekhukhwini?
Ngiyokulungisa omakhalekhukhwini.